Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kunhlangula 2023 igama nguNtungami Linkomo ezihamba phambili idalele High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli weZANU PF esokuthi ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga leZANU PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kudahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi icase ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuchiwo ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo ube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona leyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident yikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, ilayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2, Subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwayafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi approve ukuthi uyi-resident yelonele ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
Umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uza yisupporta i-argument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokho wabaleka kodwa wakuchiya khonapha akho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda Wove ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona le ndaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana kaSukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lonyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu bufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo, umthetho uyabusitsho ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi layo uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza izizathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ube lokho engene ephumelizweni engene ephumelizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotsha ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyikuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kuloKasukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere sesekugovernment, igovernment aye kuye yayisiphilisa ngayona le ndlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, ichaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona le Zimbabwe wabaleka wayichiya ngesikhathi sebethathela umbuso. Yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Kungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment ikho kuqhubeka namhlanje. Kungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment ikho kuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere angabona sengathi mhlambe naseyitarget okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayona le ndlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere akutshintshanga lutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ivandla le-TRIPC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acitshise amabizo awo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TRIPC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TRIPC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Thina besisedalekele electrocot lapho-ke ebesiqedisa-ke amaphepha ethu-ke kakhulu-ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho-ke okwakula ama-dub candes abafoja-ke ama-signature e-TRIPC. Lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana i-forgery icala elikhulu-ke kwele Zimbabwe. So-ke kodwa okwamanje kule thuba-ke elizaphela kusasa kulaba-ke abafoja kubana be-withdraw amabizo abo-ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela-ke engekho emthethweni. So sikhangelela ukubana-ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emasinko labanye-ke e-Harare. So sikhangelela ukubana benze-ke into engcono kulokuthi-ke bengene-ke ngaphansi-ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa-ke ejele icala-ke lokufoja. So sikhangelela ukubana-ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha-ke i-judgment yabo-ke ngamalanga-ke azayo ukubana kukhitshwa amabizo abantu laba abangena ngendlela-ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Isikhulumeli se-TRIPC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidate kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi sawe kulabanye nje abathi hhayi izinto akuhambanga kuhle. So basebe sithi hhayi bona bakhanyide hhayi baceliwe ngokuthe kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi sawe. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iparty nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe sikhulumeli sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo?
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle, hayi khona ukuthi kune sokulwiswana sokufiwa kumakhoti ngoba sesesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathiwa basebenza lesitsha kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC kukhithizana i-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature ephathi kunabantu ababevikele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso. Ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenza ukuthi lowo muntu singamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa labayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi asoze iyasala engasela manye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga legama ngitsho leli lodwa?
abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi ku-caucus sasiwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawini le-caucus kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhitshwayo ne-party even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona iphaneli yiyo yabonayo ukuthi hhayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhalapho kodwa hhayi kwaphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonokho abakwenzayo it was a bad thing ezinyindlela
umnumzana mhlonipheki Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCC enyakatho yamandebeleni zokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokhu kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yejuti kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Regishoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kusekileshini evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oliqathanisa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esethi ngama-contractor laba abamnenze imisebenzi abaningi ade la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono omnyama wenza ama-rate akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala lawo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno indlela yokukhwela loba kuluwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu ekwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyabe sibhadala ama-contractor ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kutho ukuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuza kukhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayelela kwe-economics kwenzelani zomthuthuze-economy kuyinto enhle loba ku-artificial kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kuyi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi i-rate ingavuka sasikhwele nge-2 points ayikhona besekusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kubozabo sobamabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganinika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singagayela amakhampani namna ningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuti asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela kahulumende yokuzama ukupromotha i-use ye-RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakampani wangana zethu amakampani singathi even i-banking sector eZimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So uhulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yenesqueeza i-circulation ye-RTGS esemope i-excess liquidity esingathi imali adiningi ade i-RTGS at the border. Kufosa amakampani ukuthi ayithenga le RTGS and wananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki xa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS Reserve Bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezadleni loba ese mabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakalayo eminyakeni ephelileyo webhay i-Reserve Bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe yasebenzisa yabanika amazimdola lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. IZim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazibona ukuthi abalanto ukukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla IZANU PF isaholwa ngomgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia Kasuweri la ebuye ezozimela la njengendoda ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili, bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisa. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile, ngabe kuya ngabe ngabe abambane baba into eyodwa bonke ilizwe lonke, engabi khona umuntu oyedwa ozasupport izano ozavotela izano. Kusale ukuyiwogawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke, batshontshe imali yonke, batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyicitizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 bona ukuthi ma-666 iphethe utshinjwa ngeke ube khona yini eZimbabwe. Ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe, never ever ever. Sebephelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Ngithanda ukungirela umama wami enkayi kwesikhobokhobo kwathi 12 unabongani, lobaba wami usabongani, lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda, lo Thando lwenkosi Sibanda, ye okhulumayo ngu-Edson Sibanda. Thanda ukulibingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami Obvious Sibanda.
Salibonani kuStudio 7, wonke abasakazi baka Studio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bakithe ukuthi abavoteli iMRP mhla ka 22 August. Ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli iMRP 22 August. Bengakhohlwa befika ebhokisini nje, ngabe fika nje ebhokisini bevoteli iMRP. Kuyeza lethe nguquko iMRP bevotele iMRP Mthwakazi Republic Party. Siyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndingukuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa amanye amakhanda ngapha umbalula akabona ukuthi iANC yowamanje ine uphill kuthis coming elections. Usakhuluma ngizikhele statements esifana nalesi, akazi ukuthi kuaffect iANC ku next elections ezizayo lesi. And uma lema on such instances ugaina leverage ngoba lema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaye entabeni esekhulile sekaqala kwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndaba yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhubeka kanjani ku next elections.
Njani lonke masakazi, igama lami nguVukani Zola, ngisekhesi lapha. Kulo baba lo, ubaba lo, se-South Africa lo, wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans, this and that, ochamisa abasebenza lama-Americans. Sicele yazi kubana eZimbabwe, lama-political parties amaningi, asiyo CCC yodwa. Njalo onke la ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF. UMnangagwa aso Zimbabwe. IZimbabwe asoye abantu beZANU, asoye Zimbabwe. IZimbabwe ayisiyo yabantu beZANU. IZimbabwe ngeyabantu abaningi. IZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina, kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Njani basakaza kwestudio 7 nabalaleli, hhayi le ngabona kumbe ngestedi akuzaye kufundwe lutho lokho ezingabalwa ezami, kodwa hhayi akulandawo lokho ezikhuluma lapho elwasitoka khona azobe lokho ekukhuluma mbe zedilethekile. Sazi lokho esilinda sotini sometimes ukubekezela, sabo silinda sibekezela, nanku silokho sibekezela amanyala ezanu 43 years bebusa bamangaza mabe campaign ukuthi bakampeni abeqalela kuphi ilizwe beliyenze amanyala so bakampeni besithini aba abantu akoda people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti lisiyawumanelwa umuntu amagedla la umana la lisiyawumanelwa emarali lakhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona man.
Hayi basakazi, basakazi linjani? Hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size sizidwetse singene lehlelweni. Hayi gama mbekezeli umfokasibanda kafusdimu eGwanda. Hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi. Kuzo siyabona ukuthi sibelwe ke sithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi. Kwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeli kokugcina sokusisenzela ukuthi sigcine sesingathi siyadonda ukubhalisela amavoti. Kodwa-ke ngamafitshane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane la mayouth abalesifiso. Siyabe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihlezi elizweni lethu, asila manzi kahle asila migwaqo namanje uthola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekho endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele irecording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika kwemsakazo we Voice of America. Ku-audio le ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabachuchisi. UTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.